Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla 23 kuLwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akabasamthemba abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokuya. Angathi siya eMpumalanga liyafika limbono usilathele nawe ngiyakuyitshona la.
Kulabanye abantu abamangaliswa ukuthi banengi abakhokheli bamazwe eSADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit.
Amagodi sesigebhile sini, asekhona, sesilinde inhlanganiso sikaiduna, sesabhalisa.
Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunabakhokheli bamazwe amahlanu kuphela abahambe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit eHarare phakathi kwabalitshumi lasithupha. 16. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba bathandabuza ubukhokheli bomgcini sihlalo womanyano lo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana Kudamsaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leli.
Ukusola akukho nxa into kuthiwa yi-extraordinary kutho ukubana yinto enzwa ngesiphangiphangi. Simele sibe kwazi ukuthi izinkokheli zilamadari azo eziyabe zilawo aqakathele ngoba ngabantu ababhizi laba. Ungakukhangelisisa mana ngunike umzekeliso upresident umongameli weSouth Africa ungaphi kathesi anti useBrazil ku-G20 summit yikho ethe umlandelayo ebuye. Kuyafanana labaningi bakhona, nginike nje umzekeliso munye, labo babe belamadaries abo ngokuqakatheka kwakhona bathumezela ama representative ukuthi ezobamelela. Kuyafana ungakhangela ubaba uMnangagwa sesikhangela iloko zenenza United Nations summit akakwanisanga ukuhamba ngoba wayelamanye ama commitments akuthi ukuthi akathokozeli okwenziwa yiAmerica kumbe United Nations. Hayi, kuyabo kulama commitments. So abantu bengafuna ukuthatha ulutho selenzeke sebedinga indaba ukubana kube lama headlines hathi babambene yikho labona yo nangokwayo iStatic Summit engaso extraordinary bayiplanela kuhle yiyo eyaathendwa ukudlula wonke amaStatic Summit ake ayenzwa ngoba babetshelwe kulesikhathi bayiqakathekisa. Kwakumangalisi alandela ama extraordinary sibone labo abanye ababuyileyo bengasabuyi abangabuyanga labo bebuye kusiba njalo.
Ye, kodwa kulabanye abatotozayo besithi hayi khonokho ke kuveza ukuthi uMnangagwa kadonsi kuhle lapha kuSatic so ke bathi kuyasolakala kunyomangalisayo. Ungaphendula usithini?
Akala lasikhathi baba engu-chairman anti sebebone ukungadonsi kwakhe okwesikhathini khonapha. Akabi lama ngabantu nje abadinga ububi okungekhoyo babefuna ukuthi bedinge ububi lapha ongekho ububi khona. So ubaba uMnangagwa uyahlonitshwa ngoba uyabona kathesi bilo eBotswana ubuyile ngabe kabuyanga ngabe futhi ngamanye ama headlines. So ngabantu lina intatheli zendaba labe lidinga okubi okwenza ukuthi lani abantu belalele lokho elukubroadcastayo.
Lo umnumzana Kudamsaka okuhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlalana lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Uyathi uMsaka uthi khona babhizi. Isintu sithi umuntu obhizi wenza into eqakathekileyo kulaloyo wena ofuna kuye kuyo. Ungathi usithi koza ngakwami ngilokulichaka ngikutshela ukuthi ngibhizi, ngikutshela ukuthi ingadi yami iqakathekile kulalokho okwenzayo. Umbiko ufike kahle ngqo ukuthi khona asifuni ukuza khonapho. Futhi-ke khonapho lo baba wakhona okuyiwa kuye uvele uduma lo besithi uyakhuluma angaze athi uyahlayaza ukuthi umbe kungahlekeka kuba duma kubabe lethukekiswe lokuthi lizakhangelana. Iqiniso elikhona
yikuthi bamchithile abazange bafune vele ukusondela akula umuntu vele othanda ukuzisondeza kuzani ngesuku zalamhlanje yikho ibona igijimisekela khona kufanele uzabona isigijima eMozambique sokuselebrate yikuzama ukuthi engxenye abe eMozambique sebengamala uke wabona umuntu ongafunekiyo ofuna ukuziphosela ohambe ifuna ukuzifaka yiZimbabwe okwalizona lezi nsuku kusukela nini nini ngesikhathi sikaMgabe khona umnangagwa ngabe wenza ayekuthembisa abantu ngesikhathi egenqula umbuso okabhuti wakhe umgari ngabe abantu bamalaye kodwa kabasamthembi abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhuya angathi siya empumalanga liyathithi limbona usilathele nawe ngiyakuyintshona la akekho kumuntu ongafuna ukuthi azihlanganise ndawonye lo muntu onjengayena lo ngoba kufuneka lawe nxa kade uvakathe umuntu ongathembeka sebeza kusola abanye ukuthi kanti wena uhlala ulokathembeki siza kuthemba njani
yikhona
ukuze kuhambe abantu abangu-5 inhlamba enkulu kakhulu yikubanqunula abakhokheli bezanu layo izanu yakhona konke labasekeli ba
ye kodwa kulabanye phela abathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye phela umgcini sihlalo we-SADC ngakho-ke bangake bakwesisula khonokho loba bengabuyanga ke emhlanganweni lo akunjalo
ye ungazi ube ngumgcini sihlalo kodwa nxa kuzwakala ukuthi kulomnuko weqaqa abantu angeke balanda ukuthi ungumgcini sihlalo bethi hhayi iqaqa lilizasinukela ngoba silomgcini sihlalo umuntu wonke ufuna into emnandi ukuba kiyo into ekwenza lawe futhi iyenze umpikitsha wakho omuhle umubi umpikitsha nxa ubambane lezanu nxa ungumkhokheli wezanu even ungaze kuthiwe uyisadiki phela uyabona ukuthi ungaze ukhriskhulu esinganani akusozeke ukutshintshe ungathatha ufudi uyemnika ilokhuzeni umqhele wokuthi abagijima kakhulu yilaba kasoze abe lejubani ufudi ngoba usumfaka umqhele kwathiwa khona uyagijima so-ke ungaze ube ngu-chairperson kumbe uyini nxa kuduma okwinto wakhona kuyisidulo abakufuni abantu bafisa kuphele masinya ukuze baphuzela vele ukuthi kuphele njengoba lathi kusiphuzela ukuphela kwakhona
umnumzana nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zithi sezilinde ukulima nxa izulu lingana kodwa zithi zisilela ngenhlanyelo ngoba zingavunanga lutho lonyaka njalo kazazi ukuthi ziyolima ngani ngoba izifuyo ziyacuba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
lanxa izulu lisewule kwezinye indawo esabelweni sezantsi emandebeleni iningi alikaqalisi ukuhlanyela ngoba lisithi alilayo inhlanyelo umnumzana Moses Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda South uthi lanxa sebegebhile amagodi kagatshompo basalinde inhlanyelo evela kurhulumente
amagodi sesigebhile sibili asekhona sesilinde inhlanyelo asikayitholi sesabhalisa kona sesilindile nje inhlanyelo ingabuya kumbe lezulu liyaba selikhona esitolo ayikho angikwazi kumbe kwizabuya akula sifuyo sithembeni ugatshompo ukuthi ngayizulu ingabuya ngankulunkulu uyasilethela izulu ugatshompo luyana enxenge uyaza sincedisa ngoba ngoye sesigebhile amagodi lokhu sigebha siyaphambili asimanga loba phansi komile into esibona ukuthi izulu lingaba khona yikutshisa ukutshisa lokhu amathempereture okutshisa la kutshe ukuthi izulu likhona
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Arabile Mathe oyisakhamuzi sentepe othi izifuyo zicubile lonaka njalo kuze kuba nzima ukuthi balime
unkomo amadonki uyikwathi sisebenzise ekulimeni so lonyaka kathesi sigakelele ukuthi uhulumende wesithembiso wazasinika inhlanyelo gakelele ukuthi akuthiwa kuyenzekala kube la matrekta angabuya abe le ntengo ephansi kwenza ukuthi abantu akwanise ukulima ngoba kathesi amadonki nanku aphelile inkomo sicubile
isakhamuzi sevokole insiza unkosikazi saziso Khumalo uthi lonyaka abasoze belime ngamandla ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo
lokhu esigebha lonyaka inkomo zonke zifile asila nkomo zokulima ekugebheni amagodi lapha kulobunzima ngoba indlala asenelisi ukugebha amagodi abe maningi kakhulu sisesabele ukuthi lapho enxenye zingawa endimeni ngoba kule ndlala enkulu kakhulu hhayi inhlanyelo asikayitholi asenelisi ukuthi sithenge inhlanyelo ungathola imali ukhangela inhlanyelo endlini kuyabe kungalambhubho abantwana uzabathini
umnumzana Albert Ndiweno oyisakhamuzi seKezi uthi kuyadingakala ukuthi kulandelwe amasiko ukuze indlala ekhona iphele
induna yayibiza abafana bayo umlisa labo sobhuku bayehlala phansi bathi ukuthi yeyi madoda liyabona kunjani lapha kuyonakala kanti kusolakalani sokuzabiza lesizwe sokusiyahlalwa phansi nxa kulento kumele yenziwe kwakuphunywa abadala babephuma badobha amathambo bakilile okwenzakale kumnyaka odlulileyo khanisa kusegonke lokhu abadala bakhipha abantu baye elitsheni bayekhuluma bayecela
lanxa inhlanyelo itholakala ezitolo emadolobheni iyabiza isisindo samakilogram alitshumi senhlanyelo yomumbu sengamadola emelika angamatshumi amane $40 okuyimali eningi elithi alilayo kusenza lokuyaqhubeka kulungiswa kwedamu legungwe eGwanda South okukhangelelwe ukuthi kuzaqeda udubo lwamanzi kulumango umnumzana Francis Ngwena we-JR Godard Constructing okhokhela lolu hlelo uthi sebesalelwe ngamaviki amabili kuphela ukugqiba lomsebenzi kodwa uthi leli damu selilakho ukubamba amanzi lapho izulu lingana
sengikhayelele ukuthi izulu selingana loba yiwuphi umhlobo amanzi sesiwabambi khuluma nje loba lingana khathesi amanzi sesilawo lapho egungu akusela amanzi adlula ekuceleni ngoba i-full supply level sesizulu
idamu legungwe ladabuka ngomnyaka ka-2008 ulandela ukuna kwezulu elikhulu kuze kube lalamhlanje lezi zakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodubo lwamanzi osekudala ukuthi baphelelwe izifuyo kodwa kungenela kwabeGwanda Community Ownership Trust ababhadala indleko zokulungiswa kwaleli damu sebeje izakhamizi zinethemba lokusasa engcono ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicobongola udaba lwendlala nesomiso. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye lomfundisi siyaphambili Moyo owewake. Onkosikazi Ngoma nguye umqalisi zini.
Okukubonayo yokuthi i-crowd lehlanganelayo i-athethe kakhulu ama-families ngendlela ezehlukeneyo abantu abaningi abasebenzi imali inzima ukutholakala so ama-families amaningi balamba kakhulu and into esinanzelelayo ukuthi izinto eziningi zilama-childhooded singama-childhooded families okwenza kube nzima ukuthi bekwanise ukuthi bezinakekele ngenxa yokuthi maybe akulamzali lakho ongabe sebenzi akwenkuli abazali basegoli bazama impilo but abantwana babengemekesi ukuthi bazinakekele ngokupheleleyo.
Kodwa usizo-ke luyatholakala yini kulo sizo oluvela kuhulumente kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo?
Khathesi andisesha wofe uhulumende wesedistribute imali enganye 1,600 for ifamily laba ababhenefitileyo and then inhlanganiso ezehlukeneyo ezinto ngabo-damages aid yazibona nazo zirejestisa abantu ukuthi bebenefithe from izimali ezingaphi ukuthi zibancedise lokudla okungatholakali yikho sikubonayo kodwana ezikoleni lakho siyabona impuphu izikolo eziningi sezarithi impuphu sibileningi kakhulu usupho yukuthi impuphu yakhona ihamba ingelashebo babethembisile ukuthi impuphu le imali ihambe lebin ama-chunk le-cooking oil kodwana into lezi azikarithikwa ezikolweni ezehlukeneyo.
Kodwa liyasuthiseka akukho ukuthi kuphiwa laba kuphiwa labana liyathemba ukuthi baphiwa kuhle bonke yini?
Hayi ukusuthiseka asisuthisekanga sibili kwezinye indawo sithola ama-resident complaina ukuthi bona ngenxa yokuthi maybe abakho kubandleleli abatholi and sanandelela ukuthi kulelinye ibandle eliyilo elingaisisiphali nika abantu aba-under ibandla lakhona.
Yalibe le mhlangano yini yokucubungula lolu daba njalo kuyini elikutshelwayo? Sikhangela ukuthi asiyondlala yodwa kule ndlala kulokwamanzi kulokwamagesi abanye baziphilisa ngakho.
siba nemhlangano ehlukeneyo labantu abanjengase-city council labantu be-social welfare ukuthi bezwisise uhlupho oluhlangana lezakhamizi ngendlela ezehlukeneyo. Even ishiyezesa sihlala silokukhulumisana labantu bezesa as well as abantu be-social welfare lapho abadidisa khona ukudla kumbe imali sithole ukuthi izakhamizi azididiseki ngendlela ye-distribution. Siyakhulumisana labo onjalo sizwisise ukuthi vele nxa bedistributha badistributha njani, bakhetha njani abantu and nokuthi sibachazisele ukuthi bazwisise ukuthi izakhamizi maybe azikho azithabanga ngendlela izinto ezenziwa ngayo.
Ye, kunzima kakhulu njengoba unakelela ithi eminyakeni emindeni le esivele sendlaleni enzima kakhulu, abantu bayatele ukudla kukho kanti nezulu kalikho. Ye, kwezindawo lapha lalaphana ye bakhona abanye abaholwayo bencedisa inhlanganiselezi ezali ukuncedisa abantu, kodwa kwezindawo vele abantu akulanto abayitholayo, kunzima kakhulu, indlala ibambe kakhulu ikakhulu esabeleni semathelweni mopulaseni khona.
Uhlupho lolo luphatha njani abesifazana, abantwana, lamantombazana?
Bahlukuluzeka kakhulu abesifazana nabantwana, abanye bagcina sebedinga ukuziphilisa ngendlela esingayisizo. Sembona le migwaqweni lapho uthola nabomama bebhizi abanye befuna ukuvala amaphothozi. Umsebenzi wenziwa wesifazana babezama ukuvala amaphothozi bekhangelela ukuthi laba abahamba ngezimoto enye ozadlula mphosele okulidola athole naye indlela angaphila ngayo. Isikhathi esinzima kakhulu sabomama labesintwana, abantwana abanezikolo be-dropped out ngoba akayikho le mali yokuthi bakwanise ezikolo. Kumbukuthi nje ahambe esikolo akwanise ukuthola omunye okungamncedise kokudla, kwanzima kakhulu. Uzathola ukuthi omunye athengisa athole ilanga lonke engazange athengele, kunzima kakhulu.
Lowo ngumfundisi Siyaphambili Moyo owe-Wange. Sizwe njalo lo nkosikazi Permanent Ngoma owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association becubungula udaba lokusilela ukokudla. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Soku isikhathi khona manje sohlelo liphuma lendaba, lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba uMnumzana Linus Khumalo.
Right, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sukulesiga esesezakele esigabeni kulomfana osebulewe ngabantu. Umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu. Lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenze njani. Kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa, kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngachayisana labo bomthetho, sebebuya labo nalabo bafana ababenze umonakalo lowo besemoteni, sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Ah, sithe zama ukuthi-ke silalisise ukuthi kanti kuvele kwini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili, omunye ngowemahole, omunye ngowejuchume entsheni, omunye ngowangapha kithi ensukula, omunye ngowebhambazi emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni, ekunatheni konapha ezitolo. Okwamangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokho bamthwala ngebhayisikili bamngenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe, bamngenisa kulowo muzi bafika bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphandle. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga, abazange bemvusa. Bafika bahlalisa lo muntu lapho esewotshwe inyawo lezandla, kutsho ukuthi bamjiya enjalo besiyabikela amapholisa. kodwa ke emapoliseni nqa umpolisa esithi ukuthi kunabafika abantu babambe isigebenga abatshebe sibophele kanti ke iqinisweni babetshebe embulele wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakomaphosa
kwakubangwani kahle kahle
into ezenzakalayo ukuthi abantu nqa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana so ke nqa silalelisisa indaba nje yokudelelana khona kuyana ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje umunye engehlule namhlanje kusaza into lami ngizakulwa la ngimehlule
akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle ukuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yikungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu kodwa ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa ikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezintombini izinto ezinjengazona lezo ngoba labe landisa asiyonto eyaba lilula ngamhlaku kuze kuyenzakale ingozi leyo yinto nje kade behlale bexhukolana bekhuthane bethini kodwa ke bagcina betholana lelo langa ukuthi ufakazi ophelileyo singakuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi nosalwe lalokhu lalokhu kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili
abasolwa bangaphi sikhuluma nje
bakhona ekhaya kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale eplant ukuthi kwahamba njani hhayi incazelo akhona kangilayo lami kodwa ke abantu base bephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokho ukuthi hhayi sobesicela ukuthi nawe ube khona
njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala
asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni kuzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngitshayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngobune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo uzathola into yakhona iyabivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dadi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngosobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinelwa kusasa uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esilobela ohamba ngegama elithi Wonder Boy. I'm
Sawubonani, salubonani balaleli kuzo zonke indawo. Mina ngingubongani Ncube, suka phansi khona lesihlobela. Thanda ukubonga ithuba endithola ku Studio 7. Ibizo lami kwezomculo ngu Wonderboy. Abanye bambiza ngu General wamalevo. Ngicula ngilako Bulawayo. Zomculo qalise ngo 2020 ukurekhoda ku studio qale ngo 2022. Ngicula umculo we hip hop. Kwesinye isikhathi ngicula idanzo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingathola ku Facebook searcha uthi Wonderboy Music. Abangathanda ukuthola umculo wami ingawuthola ku YouTube searcha uthi Wonderboy 305, iyo i-channel yami la ku Audio Mark. Zikhona ingoma yazithola, inombolo zocingo zithi +263 787 529 038 +263 787 529 038.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngijabula kakhulu konke lokubonga abalaleli abalalela umculo wami nalabo abasazowulalela. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungekho lina abalandeli akula Wonderboy. Ngicela i-support yenu, lilalele umculo wami, cula ngesiNdebele, ezinye ngicula ngesiShona. Ngiyathembisa sazolijabulisa nokulifundisa ngomculo wami. Ngiyabonga.
Singakehlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabanye abantu abamangaliswayo ukuthi baningi abakhokheli bamazwe e-SADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit. Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.